So we see card descend about VOA in Jebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Siyalambulela ngenjabulo enkulu kuStudio 7 ngenjabulo nguSuccess Jeremiah. Endabeni zethu namhlanje
nasikhangela umkhosi wethu lo iNdebele Literature Festival, injongo yethu isegcekeni. Sijonge ukuthi thina sisuse yonke imigoqo njalo sendlale umdamo wethu, uvumele wonke umuntu, kungabe ngobumba iliterature.
Umkhosi weNdebele Literature Festival ohlose ukukhuthaza ukubala kwamabhuku alotshwe ngolimi lwesiNdebele ugqitshwe namhlanje koBulawayo.
Izifuyo zethu ziyafa, zifa zibulawa yimikhuhlane. So kuphelile, awusayi eGwanda ngoba imithi ikhona lapha. Kuthiwa yi-one-stop service.
So kusungulwe indawo zokwelaphela izifuyo esabelweni sezansi eMandebeleni, lapho osowufe khona inkulungwane lenkulungwane zenkomo zibulawa yimikhuhlane edalwa yimkhaza. Kulezinye izizalwane zeZimbabwe esezihlala eMelika ezibuthene eNew York, lapho ezitshengisela khona ukukhonana kwazo ngokwephula kwelungelo loluntu nguhulumende weZimbabwe. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Umkhosi weNdebele Literature Festival ohlose ukukhuthaza ukubalwa kwamabhuku alotshwe ngolimi lwesiNdebele ugqitshwe namhlanje koBulawayo. Abaloba ingwalo, abantwana bezikolo lenhlanganiso ezijiyeneyo ezithuthukisa lolu limi bebebuthene emkhosini owenzelwe eZimbabwe International Trade Fair Arena okwensuku ezintathu. UThabo kaNcube oweStudio 7 ube lethuba lokuxoxa lo nkosikazi Precious Moyo owabumba inhlanganiso yeindlu yokufundela eqoqe lomkhosi.
Nasikhangela umkhosi wethu lo iNdebele Literature Festival, injongo yethu isegcekeni. Sijonge ukuthi thina sisuse yonke imigoqo njalo sendlale umdamo wethu, uvumele wonke umuntu, kungabe ngobumba iliterature, kungabe ngosebenzisa iliterature, kungabe ngohambisa iliterature. Sikhangelele ukuthi azithole esendaweni emvumelayo ukuthi yena njengokubumba kwakhe kumbe njengokusebenza kwakhe kube lula ukuthi iliterature yakhe ifinyelele lapho afisa khona, njalo isetshenziswe ngendlela eqondileyo. Engingathi nje ngamafitshane, we are breaking barriers and leveling the ground.
Likhangelelwa ukuba liphathisa abantu abakuzinga liphi esikhangela iminyaka kanye lokuthi basesikolo besenza izifundo ziphi.
Umbuthano lo ukhangela ikakhulu ebantwaneni abasezikolo ezemfundo yaphezulu, ama-secondary schools, wonke engabe eloba ekuliphi idolobho bekuziphi izabelo. Silabo abemathebelele North, Mathebelele South, koBulawayo, iMiglians enkabazwe, bonke bavumelekile bakhona. Silabo ibe sifisa ukuthi sisebenzelane labo, kodwa kasivali imigoqo sithi ngoba sikhangele kakhulu abakuma high school. Siyayivula indima yethu, sisemukela wonke umuntu loba esephumile ngaphandle kwesikolo, lokho eyamukelekile ngoba ulimi luvele alulamnikazi. Iliterature ngeyabantu bonke, kulotshelwa umuntu, kulotshwa ngabantu.
Kulezikolo ezingaki eziphatheka kulo mkhosi?
Lapha sibuthanise abantwana bezikolo ezijiyeneyo. Ngike ngatsho ngaphambilini ukuthi sibambe ama-province amane, iMatabeleland, koBulawayo, leMiglands, mane. Esikhanelele ukuthi iMaswingo la ingafika, ngoba zikhona izikolo ezifika eziyisithupha eziyenzayo isiNdebele sona lesi esabelweni seMaswingo. Bese sithi thina-ke izikolo seziziningi. Silazo izikolo ezivelela kubo Victoria Falls, ezivelela eNkayi, ezivelela eGwanda, ezivelela ePlumtree, kobulawayo zinengi kakhulu izikolo sesilazo lapha. Khathesi nje sikhuluma izikolo sezifika i-30. Injongo yokufunda, injongo yokuthi sithi thina cikoza sizwe, sitshengise wena okwenelisayo ngokwekhono lakho. Ama-universities akhona, silayo iLupane State University ikhona khona lapha. Njalo sikhangelele ukuthi bakhona abanika ezempila kahle bekhangela nje i-psychosocial support. Sichaswe ngabe-NACH, abe-AHF, SAYWAT, silabo abe-MMPZ, njalo silabo futhi abanye abakhangela nje ngokusebenzelana kwezikolo abantwana lani, labazali, lababalisi. Silabo abe-EverSharp, sitholile abasixhasayo ngokuthi bona bevele bengama-college ahambisana nezokuthwebula, esingathi abakhangela nje okwe-film and theatre. Bakhona khona lapha, silayo i-Creative College of Arts ikhona khona lapha. Njalo silabo futhi abanye abamanufacturayo abalungisa izinto besebenzisa imvelo yakithi eziyingxenye ye-literature. Silayo iManola Oils e-US incedisa ukuthi itshengise abantwana ukuthi ngesihlahla somgani umuntu engaba ngumqhatshi, umuntu engaba ngusomabhizinisi.
Lo ke ngunkosikazi Precious Moyo owenhlanganiso ye-indlu yokufundela. Limuzwe ixoxa lapho loThabo Kancube owe-Studio 7 ecingweni ekobulawayo. Kulezinye izizalwane zeZimbabwe esezihlala eMelika ezibuthene esikolweni senhlanganiso yomanyana wamazwe omhlaba o-United Nations eNew York, lapho okulenkokheli yamazwe omhlaba emhlanganweni omkhulu owe-General Assembly ebezitshengisela ngokukhonona kwazo ngokwephulwa kwelungelo loluntu ngohulumende weZimbabwe. Abatshengiselayo laba bathi lanxa umongameli Emmerson Mnangagwa wakhuluma ngolwesine, inzalo yeZimbabwe ithe iwubone kufanele kubana ifuna ikutshengisa inkokheli yamanye amazwe esemhlanganeni wonga ukuthi izwe izikhalazo zabo ukuze ikhuze uMnangagwa ngokwephula ilungelo loluntu kanye lokuthi aqhube ukhetho olukhululekileyo abe lombuso wentando kaZulu. Sokusungulwe indawo zokwelaphela izifuyo esabelweni sezansi yemandebeleni lapho osokufe inkulungwane zenkomo zibulawa yimikhuhlane edalwa yimkhaza. Lezi ndawo zivuselelwe ngabenhlanganiso yomanyano wamazwe awe-Europe e-European Union isebenzelana lelo hlangothi olubona ngezokulima lokudla enhlanganisweni yomanyana wamazwe omhlaba ole-Food and Agricultural Organization. U-Albert Ncube usipha lolu daba.
Ukusungulwa kwalezi ndawo kuza ngesikhathi abafuyi benkomo endaweni ezithiyeneyo zesabelo sezansi emandebeleni bekhala ezimathonsi ngokufelwa zinkomo ngenxa yemikhuhlane edalwa yimkhaza. Unkosikazi Sibongile Khumalo uthe insiza sebevale izibaya ngenxa yokufelwa zinkomo.
Umkhuhlane wenkomo vele usulesikhathi waqala vele, kathi siyabona sokungaba inyanga yesi-5 or 6 kubo kwathemba ngapha waqeda inkomo vele. Konke kusiyale kubo Frederickson onkankezi wesi kwasala izibaya zingalalutho. Ziyapho okunye okumangalisayo nomsithi uyazihlaba amajekiseni vele kuyabe sokulethi akuncedisi lutho vele, abantu abaningi izibaya bavalile.
Ekhuluma lapho kuvula enye lezi ndawo zokwelaphela izifuyo eManama ngolwesithathu, umfuyi uMnumzana Khalen Mabetha uthi njengabalimi kuyabajabulisa lokhu ngoba sebezathola uncedo eduzane njalo masinyane xa izifuyo zabo zihlaselwe yimikhuhlane.
Izifuyo zethu zifa zibulawa yimikhuhlane, so uphelile awusayi eGwanda ngoba imithi ikhona lapha, kuthiwa yi-one-stop service.
Esamukela okusemthethweni enye lezi ndawo umphathintambo wezenzakalo ezansi emandebeleni Nkosikazi Evelyn Ndlovu uthi inkomo ezingxenye yesigidi 500,000 zibulewe yimikhuhlane etshiyeneyo eminyakeni emihlanu edlulileyo.
This launch comes at a time when the country has declared war against the journalists.
Ukuvula kwale ndawo kuza ngesikhathi silwisana lemikhuhlane yemikhazi esibulele inkomo eziyingxenye yezigidi kuminyaka emihlanu edlulileyo. Lolu hlelo luqakathekile ukuze sithuthuke ngenkomo. I-Mark South iku-Region 5 lesi sabelo besihamba phambili kwezenkomo eminyakeni edlulileyo. Ngiyathemba lonke lapha liyakhumbula ukuthi besile ndawo khonapha e-Mark South lapho ebesifaka khona inyama emagabheni siyithengisela amanye amazwe.
Umnumzana Patrice Thala umele inhlanganiso Food and Agriculture Organization of the United Nations kuleli uthi impilakahle ezifuyo iqakathekile ngoba zilokuthuthukisa umnotho welizwe nxa zithe zafuywa kuhle.
Recently, the livestock sector has been facing challenges emanating from livestock disease.
Inkomo kulezi nsuku zithwele nzima ngenxa yokuqhamuka kwemikhuhlane yemikhaza. Nxa sifisa ukuthi izifuyo zethu zande, kumele sizivikele kwimikhuhlane lemikhaza, zidle kuhle, kulondoloze amadlelo njalo kube nendlela zokuzithengisa ezicacayo. Lolu hlelo lujonge ukuqeda lezi ndubo njalo kuthuthukise impilakahle yezifuyo zande njalo zithengiswe.
Umeli wekula lamazwekazi e-European Union kuleli umnumzana Jobs von Kishman uthi kuyize ukuthi kulezithezo zomnotho ezethulelwe leZimbabwe esithi bayilindele ngamehlo abomvu inyama yenkomo esuka kuleli.
Now the livestock value chain was probably one of the most important ones.
Ukufuywa kwenkomo bekuqakathekiswa kakhulu ekadeni kodwa okwamanje abantu abasakuthatheli phezulu mhlawumbe ngenxa yemikhuhlane. Kodwa umbuzo ukuthi singavuselela njani na? Yebo, kukhona ubunzima kodwa akulasizo zomnotho okukhona ukuthi silesivumelwano neZimbabwe ukuthi inyama evela ngapha ibhadale imithelo. Kungakho iminyango yethu ivuliwe ayize inyama.
Umsekeli kamphathintambo wezokulima umnumzana Davis Marapira wamngelela esisipho ngezandla zombili wacela njalo ukuthi i-European Union isize ngocingo lokuvalela inkomo ukuze zingathelelani imikhuhlane.
Mr. Ambassador, let's have the census. Mr. Ambassador, I want to repeat, let's have the census.
Mnumzana Ambassador, siphe ucingo. Ngiyaphinda njalo, siphe ucingo ukuze senelise ukuvalela inkomo zethu eziphilileyo lezilemikhuhlane ukuze ezifuyo zethu ziphile kuhle zande ziqalise lathi ukuthengisela i-European Union.
I-EU ivuselele izakhiwo ezifanayo ezingama26 elizweni lonke jikelele ezizalondoloza inhlalakahle ezifuyo kuleli ukuze zithengiseke kwamanye amazwe okubize amadola emelika ayi-$4 million. Ele Zimbabwe lilenkomo ezedlula izigidi ezinhlanu 5.4 million zalisabelo sezansi emandebeleni ngesesibili elizweni lonke jikelele esilenkomo eziningi silandela imasingo. Ngimele umsakazi we-Studio 7 ngisemaname eGwanda South ngu-Albert Ncube.
Kulokhu khathazeka phezu kodaba lokubulalana kwezizalwane zeZimbabwe ezisemazweni angomakhelwane ikakhulu kwelebotswana lase-South Africa, inkokeli isithi kulesidingo sokuthi abantu beZimbabwe bazibambe uma kuqhamuke ukungezwisisani. Intethelo zendaba ye-Studio 7 umqondisi Dube usipha lolu daba eseHaberon kwelebotswana.
Phakathi kweminyaka emibili edluleyo akudluli nyanga kungabikwanga icala lweZimbabwe ulelo omunye wakhe kweleBotswana kumbe kweleSouth Africa. Lokhu sekuthiye iningi lithithibele lizibuza ukuthi kungabe kunakele kuphi, ikakhulu phakathi kwezithandani ezizwe esihamba phambili kusenzo sokubulalana kuyona le iviki kweleBotswana kulo jaha ubulele intombi yakhe ngemva kwalokho laye wasezama ukuzibulala ngokusika ingqamu entanyeni. Kukanti enyangeni esanda kwedlula emzini we-Odi phandle nje weHaburoni omunye weZimbabwe ubotshwe ngemva kokubulala umngani wakhe. Kugqibela kwamngcwaba kungaba elingachoniyo. Lezi bezinye izehlakalo zishiya abeZimbabwe enkundleni zokuxoxisana ezebulenjini ezigoqela iWhatsApp, Facebook lezinye kuzindaba esekudwini. Abantu bedinga ukuthi lolu dubo lungaqedwa kanjani. Omele iZimbabwe kule Botswana umzana Henry Mkonoeshuro uthi ofisi yakhe iyathola imbiko yokuthi abantu beZimbabwe bayabulalana ngenani eliphezulu.
Post COVID-19 there have been a number of added problems.
Ngibona ukuthi ngemva kwendaba ze COVID-19 kunenge abantu ababhekane lakho ikakhulu abangaphandle kwelizwe njalo kungela abemuli ukubancedisa.
Uthi ofisi yakhe yazama ukukhuthaza abantu ukuthi badinge uncedo ikakhulu umphakathi abahlala kuwo ukukhangelelwa ukuthi bakhatshane lesihlobo zabo.
People before they indulge or get to stages where they have to kill each other.
Abantu bengakafiki kusinqumo sokuzibulala kumbe ukubulala labo ababathandayo kabadinge uncedo.
Umgcini sihlalo wenhlanganiso yabeZimbabwe leSouth Africa umnumzana Nqabutho Mabhena uthi nabo bathi thibele ngezihlalo ikakhulu zokubulalana kwabathandanayo.
Lapha eSouth Africa siyabona abanye bepostana ngamabalkoni bebanga mhlawumbe ukuthi umama wendlini yabetholakala eseleni iboyfriend kumbe ubaba yabesele girlfriend.
UMabhena uthi imuli kumele zingenele lapho ubonakala ukuthi kulenkinga khona njalo labezinkonzo bengaphathisa kakhulu.
Sisihlala sigqugquzele kakhulu nxa sikhuma labo baba ukuthi nxa ungubaba ungalali lapho ungabhadali khona irent. Sinxusa labezinkonzo ukuthi bangenele phakathi kwalolu daba ngoba abanye abantu babefuna i-counseling kodwa bengayifumani i-counseling. Yikho ke siyanxusa lezihlobo ukuthi zincedise abantu abangani kabazwani.
Omila inhlanganiso yezalwane zeZimbabwe kule Botswana umnumzana Sifas Chuma uthi isimo abantu abafikela kiso emazweni silakho ukudala ukuthi bagcine bebulalana.
Sezilapha ngenxa yokuthi kayinelisi ukuzibhadalela yedwa but omunye yena usebone ngathi sethethe osethethwe. Nxa sokube lokunye osokwenzakele kumbe omunye sengathi sebone elinye ijaha kumbe enye intombi phandle. Besokuhlupha ngoba sokungathi umfazi womuntu kumbe indoda yomuntu esikhombile. Xa bexabana lapho ukuxabana kwakhona yimpi yikulwa okunganabizo kiye ukuthi lapha kanti vele kulubani lobani kuli-girlfriend le-boyfriend kumbe i-husband and wife.
UNkosazana Sindiso Sibanda uthi ukuswelakala kwemuli eduze kungabe kudala ukubulalana kwabeZimbabwe emazweni angaphandle ngoba kunela malume kumbe obabakazi ongabaluleka.
Nxa kuyukuthi yinto ehlala isenzeka sikhathi sonke ukwehlukana kuhle lehlukane ngokuthula ngoba kumele abantu bakhangelele ukuthi ingane ziyasala zikhangelwe ngubani. Nxa ubaba engathatha impilo kamama athathe lempilo yakhe ingane zisala zizintandane. Bantu besizwe seZimbabwe kumele sikhangelele ukuthi ingane ezikhulayo kumele zikhuliswe ngumama lobaba.
Kulokwesabela njalo ukuthi labo abangalamaphepha bayesaba ukufinyelela usizo oluphiwa nguhulumente olokweluleka nxa bebhekana lenhlupho ezinje. Emazweni afana leBotswana kulodubo lokuthi ilizwe libhekane lokubulawa kanye lodlakela olubhekiswa kwabesifazane olwe-gender based violence kulokunakanela ukuthi mhlawumbe abeZimbabwe bafike bathathe umkhuba wesizwe abafikela kiso. Ngingumqondisi Dube oyindaba zeStudio 7 ngiSabron kweleBotswana.
Okwamanje-ke wothi sizwe ukuthi uChris Gande weStudio 7 usiphatheleni uhlelo liphuma le ndaba litshone le ndaba.
Lingalitshona njani izilukandaba, siyadibana njalo kuhlelo liphuma le ndaba litshone le ndaba. Igama nguChris Gande. Lamhlanje sixoxa noNkosazana Victress Mathuthu ohlaziya eziphathelane labesifazane. Sihlaziya ke udaba lontombazana okhethwe kumdlalo kanobuhle uMiss Zimbabwe Universe uBrooke Brock Johnson. Okwakuqala ngiyakwamukela kuhlelo.
Angibingelele emsakazi ngiphinde ngibonge ukwamukelwa ehlelweni lakho.
Ungasela ukuthi ulubona njani udaba lokuthi eZimbabwe limelwe nguntombazana omhlophe kumdlalo kanobuhle oka Miss Universe?
Ewo msakazi, ukubona untombazana omhlophe uMiss Jackson ephumelela kuMiss Universe eZimbabwe kuyinto enhle kakhulu. Njalo ngiyacabanga ukuthi ngokuqala sisiba lo Miss Universe ongumntombazana omhlophe kweZimbabwe. Lokho kukodwa kutshengisela ukuthi iZimbabwe iyathuthuka njalo kubonisa ukuthi iZimbabwe iyamukela abantu kungakhathelekile ukuthi bangabe oluphi uhlanga ukuthi nje singakuthi ngesilungu i-diversity siyayibona isenzeka ngalokho. Kuhle kakhulu ukuthi okokuqala nje sibone le ndondo ithathwa ngontombazana omhlophe. Usibonisa khona ukuthi iZimbabwe isikulungele ukwamukela abantu kungakhathalekile ukuthi bangabe oluphi uhlanga. Okuyinto eqakathekile kakhulu ukuthi yenzeke. Siyabonga kakhulu. Mina ngingedwa nje ngiyabonga kakhulu ukuthi sibe lo Miss Universe ongumuntu omhlophe okokuqala.
Bakhona abathi ubuhle bentombazana emhlophe lo nsundu buthiyene behlukene, wena ubona kufana na?
Angeke ngabe uthi ubuhle bentombazana onsundu lobontombazana omhlophe bulomehluko, kodwa lapha angeke sikubale ngokuhlanga kumbe ngokuthi umuntu ulesikhumba esinjani esimhlophe kumbe esimnyama. Ma umuntu engowaseZimbabwe kufika ukuthi kube lomncintiswano enjalo kuthiwa kungenelwa nguye wonke umuntu oyisizalwane seZimbabwe, angikuboni kuliphutha ukuthi abamhlophe abansundu bangenele imincintiswano efanayo nxa kusiza kubona obuhle. Umuntu muhle ngendlela yakhe, njalo nxa kuzajajwa ngicabanga ukuthi kujajwa umuntu ngendlela ayiyona. Yebo, babe besenza umncintiswano ondawonye bengabamhlophe labansundu, kodwa omunye lomunye la ujajwa ngokwakhe ubuhle. Ekugcineni kokugcine kuphuma unobuhle lo onguye ophumeleleyo. Angikuboni ukuthi kufanele ukuthi kwehlukaniswe ukuthi lapha silomncintiswano wabonobuhle abalesikhumba esimhlophe masokusiba lomncintiswano wabonobuhle abalesikhumba esimnyama. Nxa umncintiswano ungowabantu bonke abayizalwane zeZimbabwe, abahlanganiswa abantu bancintisane kungakhathalekile ukuthi umbala wesikhumba sabo unjani.
Njengoba sekhethiwe luntombazana, wena ubona kulungile na ukuthi abantu beZimbabwe bamxhase ukuze aphumelele emdlalweni lo?
Njengoba sekhethiwe nje Msakazi, akusekho okunye. Nxa nje sisihambisa safika esibangeni sokuthi abe nguye okhethiweyo ukuthi amele iZimbabwe, akusekho okunye ngaphandle kokuthi izalwane zeZimbabwe zibe ngemva kwakhe zimxhase kakhulu aze anqobe. Akusekho okunye okumele kwenziwe. Usenqobile, usekhethiwe, osokusele kithi njengezalwane zeZimbabwe kungakhathalekile ukuthi silesikhumba esimsundu kumbe silesikhumba esimhlophe, kumele ukuthi sibe ngemva kwakhe untombazana. Uyasimela thina njengezalwane zeZimbabwe. Nxa emela thina kumele simxhase. Akukho ngokwenza ngokunye, sifanele simxhase. Njalo ngiyanxusa kuzizalwane zeZimbabwe zonke ukuthi zimxhase untombazana. Akungabhekwa imbala wesikhumba sakhe, akubhekwe ukuthi untombazana umele ilizwe laseZimbabwe.
Okokugcina, ungavalelisa abalaleli?
Sibonge Msakazi, sibongela kubalaleli. Bese ngisithi kuzizalwane zeZimbabwe bakithi, intombazana yakwa Jackson leyi isinqobile kulelo khetho eZimbabwe, asiyixhase njengezalwane zeZimbabwe kungakhathalekile ukuthi uyisikhumba esakhe esinjani, ukuthi simhlophe kumbe sinsundu. Okumele sikukhangele nje kuphela ukuthi uyintombazana osimeleyo thina njengamaZimbabweni. Sibonge kakhulu kakhulu, sinifisele inhlanhla ukho konke untombazana wakwa Jackson. Ngiyabonga.
Hello ke bekungunkosazana Victress Mathuthu, ingcwethi ehlaziya iziphathelane labesifazane. Ebesiqoqa naye kuhlelo Liphuma Lendaba, litshone lendaba. Igama nguChris Gande. Asidibaneni njalo ngeviki ezayo. Lilale.
Kwezemidlalo, baya kwesaba ukutshisa kwelanga lasehwange, abaqeqeshi beqembu le-Highlanders lapho abaya khona ngesonto emdlalweni owe-Castle Lager Premier Soccer League. UJoseph Njanji usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Umqeqeshi weqembu le-Highlanders uBasi Mabrito utshele intatheli zindaba zemidlalo ukuba uyakwazi ukuba ehwange kudlale kanzima ngoba ilanga lakhona liyabe likhupha inhlanzi emanzini.
Now that is heat, but this is a thing that we can't control.
Siyakwazi ukuba uyachisa njalo isimo somkhathi esingaphezu kwamandla ethu, njalo thina esingakwenza ukupha abadlali bethu amanzi eneleyo.
Iqembu le-Islanders lonyaka ngelinye lamaqembu akhangelelwe ukuba angaphakamisa isicoco se-league ngemva kokuba like lakhokhela phezu kwengalane yemiklomelo kwesikhathi eside, lize lehlala ahlala endaweni yesibili ngemva kokuba lingqotshwe emidlalweni yemithathu ilandelana kodwa ngeviki edlileyo lenelise ukunqoba eleyada. Eminye imidlalo yesigaba sekhasilaka Premier Soccer League yeviki lama24 edlalwe namhla iphele kanje, i-Green Fuel 0 ukuthi Simba Bora 3 ngase-Green Fuel Stadium, FC Platinum 2 i-Herental 0 ngase-Mandava, i-Chicken Inn 1 i-Triangle 1 ngase-Luveve, iyada inqotshwe yibulawayo Chiefs nge-2-1 ngase-Baobab, ukuthi iqembu lenkezi Platinum Stars linqobele ZPC Kariba nge-3 kanyanga ngase-Nyamunga, ukuthi iqembu le-Shesham linqobele Cranbourne Bullets nge-1 kanyanga ngase-Bata. Kweminye imidlalo ezadlalwa kusasa ngensonto, iqembu le-Dynamos lizancikelana le-Cape United enkundleni National Sports Stadium, kuthi ele-Black Rhinos lizadlala lele-Manyika Diamonds ngase-Bata. Kusenjalo inhlanganiso ye-Zimbabwe Football Association isiyethule uluhlu lwabadlali abazabumba iqembu labesilisa elimela ilizwe elizakuyadlala leleBotswana ngosuku lokunanza, usuku lelo lizwe elathola ngalo uzibuse mhla zingama-30 kunyanga kaMpandula. Iqembu leli elibunjwa ngabadlali abangama-22 liqeqeshwa umqeqeshi weqembu le-Highlanders uBaltimore Brito, kuthi abasekeli bakhe ngubongani Mafu kanye lo-Genesis Mangombe. Sikhangele umdlalo kakhilikithi, inkampani ye-Telbani isinikeze inhlanganiso ye-Zimbabwe Cricket isipho samabhimu alikhulu. Ekhuluma emkhosini wokuqhubela abe-Zimbabwe Cricket amabhimu lawo, isiphathamandla senkampani ye-Telbani uJoseph Machiba uthe lesi senzo siyingxenye yemizamo yokugcina ilizwe lihlanzekile.
Today we're pleased to announce that having donated bins.
Namhla kusipha injabulo enkulu ukuthi silaziswe ukuba ngemva kokupha amabhimu amadolobho amakhulu akuleli, lolu hlelo siyaluqhelisa ngokupha abeZimbabwe Cricket amabhimu alikhulu.
UMachiba uqhubekele phambili wathi phezu kwamabhimu abeZimbabwe Cricket bazaphiwa njalo lezihlahla ezivalisa ezokucecisa kanye lezizala izithelo ezihlukeneyo. Umqondisi wenhlanganiso yeZimbabwe Cricket uHamilton Masakaza uthe isipho samabhimu lesi sizabaphathisa kakhulu ekugcineni inkundla zabo zihlanzekile njengoba kusiba lingcekeza eningi nxa kule midlalo ikakhulu yeqembu lesizwe. Ngimele Studio 7 ngoBulawayo nguJoseph Njanji.
Uhlelo abaculi bethu namhlanje silomculi womdumo kaMasigandi ohlabela izokholo uThemba Maseko. Yena ke oyethule isingulo elesihloko esithi Umsindisi. UMaseko udabuka esigabeni seMpandeni ePlumtree kodwa ucula ekwele South Africa. Nangu ixoxa lomthungameli Nkomo weStudio 7.
Empandeni ePlumtree AI kona sesincile nyana kancane emculweni since nje ngo-2019. Ingoma kusase yisingi okwamanje kodwa isidili sa iyenziwa lizoba khona ngo-December. Nizophuma ngo-December isidili.
Yeah.
abangathanda ukuthenga umculo wakho kumbe ukuxhumana lawe bakuthola njani?
Hey, abangathanda ukuxhumana lami ziyatholakala ingoma online, uyabhala nje Themba Maseko kumbe angene ku WhatsApp number 0631531280.
Ubatshiyela wapha amazwi abalandeli?
Hayi, abalandeli ngithi kibo hayi ngilithanda lonke kakhulu. Njena nje lihlale lilindile lithindlebe, kukhona okukhulu okuzayo ngoDisemba izobe siphelele CD elitsha elilesihloko esithi ngikhulule.
Ngilethemba lokukholisile umculo ngathemba Maseko umculo wezokholo. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lamhlanje olivalelisayo uTraxedis Jeremiah.